Inkosikazi Mabhiza uthe uhulumende uzimisele ukusebenzelana lozulu wemaNdebeleni endabeni ezigoqela ukubhaliswa kwengwalo ezigoqela ezokuzalwa kumbe ezemfa, ama-birth certificate nama-death certificate, ikakhulu kulabo abathinteka kumbhuqazo weGukurahundi. Uthe njalo labo abathinteka ngeGukurahundi kumele bakhululeke ukukhuluma ngendaba le, njalo uhulumende asize abadinga uncedo lokwelatshwa. Ubuye njalo wathembisa ukuphutshisa uhlelo lokudonsa amanzi kumfula uZambezi lokuthuthukisa abesifazane. Umfundisi Trevor Masuku oweMathebeleland Collective uthi bayabonga impendulo kaMnangagwa ngoba iveza ukuba kulesifiso kuhulumende ukulungisisa udaba lolu olulokhu luyinsindaba phendule.
Sithanda ukubonga ngempendulo esiyitholileyo from the Office of President and Cabinet ngendaba esayihambisa kumongameli mhlaka 21 March 2019 ezebuye kobulawayo wahlangana labantu e-State House. Siyabonga ngoba siyabona ukuthi sokulokufakiweyo okuzasisiza ukuthi lezo izikhalazo abantu abakhuluma ngazo ama-different ministries enelise ukuthi asebenze ukuthi abone ukuthi zonke ziyaphutsheka zilungiswe. Siyazi ukuthi lokho yikuqalisa, kodwa kuhle ukuthi siqalise ngoba singeke sifike lapho esifundiya khona nxa singazange siqalise.
Umnumzana Michael Ndiweni ongumkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyeBulawayo Vendors and Traders Association uthi owabo umsebenzi ngokubona ukuthi uhulumende uyagcwalisa akuthembisayo.
Angeke ngitsho mina confident ukuthi kungagcwaliswa nini, ngoba thina umsebenzi wethu ngowe-watch dog role asokuyimplimenta esisebenza ukuthi sinike ugovernment umlando we-given the government the task to ukuthi abe leqiniso lokuthi akuthe uza kwenza isikhathi esifanayo kulezi zinto, ngobona kwethu ezingadingi imali yokuthi kuzenziwe nento imali eningi ukuthi zenziwe, njengokuthi amapholisa kumele ayinvestigate in 3 months.
Umnumzana Dumisani Ngwenya owe Grace to Heal uthi kuyajabulisa ukuthi umongameli uphendule izikhalazo abakhuluma ngazo.
Sibangani yonke into esasikhulumile sayifaka phambi kwakhe. Konke esasikhulumile kubhaliwe, urespondile kithi. So maybe from that end, yes, kuyathokozisa ukuthi sonke konke esasikuthi siyamdemanda sikuyenzakele. Osokufele ukuthi kona sineke sho ukuthi kuyenzakala for sure. Ama-birth certificate ukuthi ayahamba njani ngeke ngakuphendula kathesi, ngoba kusamele sihlale futhi lawo ama-ministers whoever might be responsible for i-home affairs for instance. I think endaweni ezinjalo abantu sebengakhuluma inhlupho lalokho abakukhangeleyo ukuthi khona kuyenzakale in terms of ukuthi abantu bathole ama-birth certificate ukuthi khona kuyenziwe njani.
Uyaqhubeka uNgwenya ethi bazaqhubeka befuqa ukuba labo okumele babancede abakuhulumende bawufeze umsebenzi.
Lokho esiqhubeka siphushe njengobana sikhathi esisitholile officially okubhaliweyo, sesizaqhubekela phambili si-engage lama-different ministries afakiweyo laphana ephepheni ukuthi balomlando kwezinto esijeleyo, sikukontinue ukuthi si-engage labo.
AbeMathebeleland Collective bakhanye beyamukele ngenjabulo impendulo kamongameli Mnangagwa, ngakho bathembise ukuthi bazaqhubeka besebenzelana lohulumende ukuze babone ukuthi zonke izithembiso abaziphiweyo ziyafezwa. UMnangagwa uphendule izikhalazo ezethulwe emhlanganweni awenze labenhlangothi ezithiyeneyo ezimela abantu kanye labamabandla ngenyanga edlulileyo, lapho okwethulwe izikhalazo ezinjengokuba abantu kumele bakhululeke ukukhuluma ngeGukurahundi, njalo kumele labo abahlaselwayo bathole usizo lwamaphepha aqondileyo awokuzalwa kanye lokuba kukhanye ingqubekela phambili emhlubulweni weMandebeleni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.